Mina lokho ndoda ngikubona kukathathu kimi. Okokuqala ukubana siyisizwe lelizwe leZimbabwe kumele sikuthakazele lokho sokusenzakala, ngoba into yethu le yokuthi sihlale siyilizwe elingabantu abangakhulumiswa ngabanye abantu, singabaningi abantu abenyanywa ngabanye abantu ngomsile mkhuhlane, bekungalunganga kakhulu. Yikho ukubana ukuthi izizwe zonke zomhlaba nxa sesithi hhayi wozani lathi sizohlalisana madoda, okokuqala ithinki njengelizwe leZimbabwe kumele sikuthakazele lokho. Okwesibili ukuthi uma nxa sesikukhangela sikhangele ukhetho lolu oluse ibaningi abantu nasokufika isikhathi sokubana sokukhethwa inkokheli kumbe sokukhethwa amabandla azakhokhela amazwe esiya phambili. Abantu okuqala baqala bethi hhayi, kanti bona bavele bekhona, indaba singabaniki ithuba lokubana beyiphushise indaba leyi, indaba leyi iye phambili. Yikho mina ngibona ingane abantu bazathi hhayi, singakakhiphi laba abantu abasanda ukungena, asibeni sibayekele benjani bephushise into abasebeyiqalile. Yikho kungani lokhu hhayi kungasebenzela ngaphi ukubana amanzi ayelele ngaphi ngapha kubandla lezayo. Okwesithathu engikubona ukuthi ungathi siyakhumbula inhlupho eziningi ezenze izanu isakhokhela ngomgabe ibe luhlongandlela ivuke impandi iyazi ibani ivula amazinga, bekuyikubana ibingasadlelisani kuhle kani lamanye amazwe omhlaba. Yikho nxa kungana khona phana ukudlelana lamanye amazwe omhlaba lokhu kungaba khona abantu bekhulumisana kuhle. Engxenye kungelula ukubana ukhetho lolu luzayo lapha ngoJulayi kusiya phambili, abantu bengahlala kungasani, kungasela kuzwanguzana, kungasela kusuthanda, kungasela kutshana, kungasela kubulana, siqalise ukwakha kakutsha ezombangazwe ezivumela ukubana omunye nomunye acabangele ezombangazwe ukufuna ingqondo yakhe engesabeli impilo yakhe.
Bakhona abanye abethesa ilizwe leBhilitane icala lokuthi laphathisa ibandla lezanu PF ngo-1980 ukuthi lingene embusweni. Khathesi sesibona ungani eleBhilitane liyekethisa lapho kade lilukhuni khona kubandla lezanu PF. Kungakusitshoni nxa ukhangela imbali yeZimbabwe leBhilitane?
Ondlebe zikhanyilanga bazele behlala benjalo baba Gandhi. Okuqakathekileyo ukubana thina sizazi njengeZimbabwe ukubana ukuthi njengoba uNdlovu ondlebe zikhanyilanga beke bacatshangela ukubana bakasebenzela kwelinye uhlangothi, kathesi nxa bezabuya besebenzela kwelu hlangothi, thina abantu beZimbabwe kumele siziphathe ngaluphi indlela ukubana eyethu impilo ingasenani ukubana iBhilitane nayisebenzele labantu bani, thina sizaphila njani. Ukubana iBhilitane ikhethe ukubana isebelane leZanu PF akumelanga kusikhathaze kakhulu, ezilongeni ukusebenzela ukuthi nxa iZanu PF yangikhona ingathatha umbuso ikhangele into ezingani zizaphakamiselani impilo kaZulu iye phambili, kulungise imigwaqo, kulungise izikolo, kuvulwe amakhampani, kutholakala imisebenzi, amapensheni athole izimali zabo, abantwana abaphonga ukuthwabalala bagcwalize bebuyele beyehlala ekhaya. Ngoba kumele sikwazi nxa sokukhangela nezombangazwe ezamazwe, wonke amazwe aqala abona ukuthi ubudlelwane engilabo lamanye amazwe kuzanceda ngayiphi indlela. Yikho abeBhilitane bazabuya-ke bezobona ukuthi ubudlelwane kwethu leZimbabwe nxa kungangena izanu kuzasinceda ngayiphi indlela ngeBhilitane. Thina yikho kumele siyikhangele sithi ubudlelwano bethu leBhilitane lamanye amazwe in the West kuzasinceda njani ngeZimbabwe yaphambili. Ngitsho kungenzeka ukubana izanu idliwe kungene kwe-NDC ikhokhelwa ngoChamisa, kumele naye abantu laba abakhuluma leBhilitane kathesi belungise, bengalungiseli okwabo kuphela kodwa belungiseli ukubana kuthi ngitsho ngawuphi uhulumende ongangena, uhulumende lowo ebe lesisindi nxa ekhuluma nani leBhilitane.